Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlakathwe ngomgqibelo mhlaka 1 Ntulikazi 2023 ngu Praxis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amakhulu namakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Mqabunkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lamanzi. Lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela. Kuphela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabunkomo. Emkhosini lowo oqoqwe ngabezaphu, leli bandla lihle lathatha ithuba lokwethulela umphakathi abazancintisa belimele kukhetho ole-harmonized elections mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Kubika intethelezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Bebecula behaya umdala bekhuluma ngembali yakhe bethi leli lizwe ngakalinje ngawakanyongolo uyaphila. Umkhokeli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi watshiyela iZimbabwe ilifa loba ngumuntu oyengela ngeketa bechabi ebambanisa abantu njalo ehlonitshwa nguye wonke umuntu.
Akaphume engqondweni ngoba ubona nje lamhla akaphume engqondweni zabantu. Siyathaba lamhla ukuthi 24 years wasishiyayo. Kulokhe ibizwe lakhe liphumile lisaziwa lidumile. Nginesho siyanazela ukuthi umgqabe ubhubhe emva kwamdala sokula mnyaka emfitshwane edlule kodwa wanisemcushile ibizwe lakhe. Kodwa ngenxa yothando lukababa ayelalo ebantwini ngenxa yemisebenzi yakhe kulokhe ephila lamhla ebantwini.
Uya phambili uNkomo esithi ubefisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli kodwa mamvimbela ngemali efunakalayo.
Sehluleka ukuthi sifake umongameli ukuthi aqinisekise kuleso sikhundla sokumongameli kungenxa yokuthi imali kayisanelanga.
Owelilunga leviyole zebra njalo sengunobhala omkhulu wezipa veterans uPetros Banda uthi usebuhlungwini.
Siyakhala kodwa sikhala ukuthi umbono kaJoshua Nkomo, ivision kaJoshua Nkomo kwaye kubana abantu kumele bahlale bebambene ukwenza ukuthi bathuthukise ilizwe labo. Uma sebethole uzibuse babone ukuthi bahlele kuhle, wonke umuntu uhlele kuhle. Kodwa siyanazela ukuthi okwalwela ngabantu abalweli benkululeko okuningi kwakhona kusayenzakalanga.
Omunye layo okhalayo ekhumbula umdala wesifazane wasezambia ngesikhathi sempi yenkululeko elo Nkomo owaziwa ngokuthi nguVunzayi.
Nxa ngimile lapha ngihlengezela inyembezi ngendaba yokukhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba wayelobuntu, ubaba wayehlonipha, ubaba wayeyazi abantu, ube ngufather Zimbabwe. Lanxa President Robert Mugabe bebebusa bebekwazi ukuthi bathatha ungqondo kuye, nguye bebembuza ukuthi kubuswa njani, ngoba uJoshua nguye umuntu waqala ukuyenza kube leli
umgqinhlalo wezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthi kuyadanisa ilanga leli amanye amabandla ezombusazwe alithatha lula.
Asolanga ofanti kukhulume izaphu kuphela ngoba uNkomo wayengamelanga izaphu kuphela but wayemela abantu beZimbabwe bonke. unkomo engamelanga imhlobo wayemele imhlobo yeZimbabwe yonke ngitsho lawa makhiwa ayemelwe ngonkomo wengakhanyeli ukuthi wena uvela ngaphi wena uvela ngaphi siyamangala ukuthi ngithina abaloku bekuzaphu yithi sisakhumbulayo ukuthi unkomo wasichiya wasebenza kanti yinto bekufanti nayo izani iyayenza into le
osebenzela iJoshua Nkomo Foundation umnumzana Mehluli Moyo uthi abantu abalandele owakufunwa ngunkomo njengoba sesiya ekhethweni
singabezwelinye singabandawonye ukhetho luyabuya ludlule kodwa kusafanele ukuthi sihlale ndawonye singomakhelwane sicelelene sawodwa singahlukaniswa ngezombangazwe singahlukaniswa ngama-political party ngakho kuqakathekile ukuthi konke sikwenzayo sinanzelelane sibekezelelane sithandane sibambane
Osakhulayo bekezela Ncube osebhalisa ukuncintisa emele izaphu esigabeni sepopomamzilikazi edala lepharlamente uthi uyancintisa kukhetho lalonyaka ngenhloso yokufuna ukugcwalisa izifiso zikamqabuko.
Zela Ncube omelele impopomamzilikazi constituency. Namuhla siyajabula sikhumbula imisebenzi kababa uNkomo eyiyo eyasisusayo ukuthi njengabantu abatsha silwele amalungelo abantu. Ngiyalithembisa abantu bakobulawayo ukuthi mina ngizolimela eHarare. Nothi lokho okwenzakala kathesi ukuthi iHarare imelwa ngabantu kobulawayo. Sizokuguqula lokho nxa singangena.
Uhulumende weZANU PF wase ukuba uzaba nomunye umkhosi wesikhumbuzo sokubhubha kukamafukufuku emaphisa eKhezi awubiza ngokuthi yinkomo commemoration gala namhlanje ebusuku kodwa imuli kankomo ithi ayimenywanga. Ngaphambili komkhosi wesikhumbuzo umkhokheli weZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa ube nomhlangano omkhulu we-rally esikolweni seNyele Primary School ePlumtree okusungula umkhankaso wokudinga usekelo wokukhetho lwenyanga ezayo esabelenze eMathebeleni South. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wabhubha ngomhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 eneminyaka yokuzalwa engamathumi ayi-92. Ngiyibona eStudio 7 kwaTuduza Thunqa igama lami u-Ezra Thisa Sibanda.
Umkhokeli wabandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, ube lesihlakalo sokuhlangana labantu eMarondera. Leli bandla lihle lathatha leli thuba lokwethulela umphakathi uluhlu lwamabizo abantu abazamela leli bandla kukhetho lwalonyaka lokudinga amakansila, amalunga edale lepharlamente lomongameli welizwe. Okuningi asikuzweni umsekeli wesikhulumi se-CCC, umnumzana Ostalos Siziba.
Namhlanje ke besisemahusekwa eMarondera West lapha umongameli ubehlangana khona lama cluster leaders lama citizen eMashonaland East ke emaphandleni lapho kulama plaza khona kubana sizwe ke abantu lokubapha ke inhlelo zethu amalangazayo lapha ke siyaqala ke ilaunch yethu e-CCC so lizabona ke iZimbabwe yonke ipende yelo ke ukubana iZimbabwe entsha ibuye.
Ubesithini uChamisa lapho ikhuluma labantu?
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ukhulume mayelana le ndaba yokubana ke abatsha bebe ready ukubana ke siye vota omama ke abasomabhizimusi emaplazini ukubana ke silungiselele ke ukhetho oselufikile. Njalo umongameli ukhulume ngendaba yokubana lonyaka silungisisa indaba yokubana wonke umuntu ekwansi ukuphumula ukuyavota, njalo wonke umuntu ekwansi ukulungiselela ukudefenda ivote yethu. Lo nyaka sizabe sifokaseke emaphandleni ukubana silungise iZimbabwe entsha ngenxa yokubana abantu bale Zimbabwe sebedubekile. Sizaphumisa ke imanifesto yethu emalangeni azayo ekhulumayo ukubana nxathi nasingene kuhulumende uyini esizakwenza ukubana iZimbabwe entsha ibe yiZimbabwe etshintshileyo mayelana lempilo zabantu, imisebenzi, mayelana ke lesibhedlela, isimo semigwaqo lakho konke ke okungaphansi komthetho okubana uhulumende ekulungisise ngemva kokhetho.
Lo be kungumzana osala usiziba umsekeli wesikhulumisi se-CCC esikhulumelayo ecingweni eseMarondera. Lilalele umsakazo wes Studio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amsheshwe
lamlela nampala fu.
Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lokutsha kwamadamu kulumango. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hhayi izifuyo ukudla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebehambise emaplazini ukuthi bayezelusa khona le maplazini ngoba hhayi lapho ekhaya phela sokuwomile, sokuwomile, hhayi utshana bukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele ukuthi lokuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasti September lapho zibe sezifida ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Panda wenkaja eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akulamanzi, kuncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiwa inyedi inkomo. Namhlanje kakukho. Inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emapata eGwanda South uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo. Oda lo nyaka silukuza kubanzima. Nxa izulu ngaphansi siphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nxa lingaphangisa ukuna azi asekubi vele, asekurong. Ngoba into yakhona amadama akhona since mbagejwa ngoSmith. So la namhlanje amajara edama kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele, akusatshoni ngitsho. Ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amaluthwane kulamanzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlela akhona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangazwisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Kuthola inkomo seziqhuqa, inkomo ziqhuqa iqhuqa izife ungazi ukuthi iqhuqiswa yini. Kodwa iyabe inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem. Kodwa ubusumangala uma isiqhuqa izife. Ikhona nje esibhekane la kade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenza i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondiso ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendula ngembuzo esimthumele yona nesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezana eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibisiyathwala abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okuqhutshelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana. Lilo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sicubungula abesifazana kubandla lakhe abathole ithuba lokuncintisa ukukhetho oluzayo.
Loba
nje omama bengenile kweparlamente ma constituency seats nase councilini kodwa inani langkhona lisasilela kakhulu okutshengisa ukuthi kulomsebenzi omkhulu okumele wenziwe kuleza zinto ezithize ade sihlangana ngazo njengebandla lokho ncade sixoxisana labo mama bekhuluma njengokufana lokuthi behluleka ukuthola indleko ezifunakalayo ukuze bekhethwe njalo okunyade bekhala ngakho indaba yokuthi nxa bekhangela obaba bebesithi hayi lina lilamasithi enu awe-proportional representation ephalamende lekhansilini yikho akumelanga likhonteste ama-constituency seats kumbe emakhansilini emawodini so ngezinye izinto ezihlangane lazo and izinto kumele sibonisane ukuthi siya phambili kuyalungisiswa njani ngoba nxa singelimhluleka ukulungisisa lokhu inani labo mama liyaqhubeka lilokhe lisilela
libona konke kuqhubeka kuhle yini ikakhulu sikhangela indlela iZEC eqhuba ngayo inhlelo zokhetho njengoba siyake sizwele khonona ngodaba lwevoters roll
kule voters roll inspection eyenzakalayo kumaviki aphelileyo njalo kwabonakala ukuthi kulokuphambaniseka okuthize abantu abaningi bathola amabizo abesekhitshiwe kuvoters roll abanye bajikelwa kwezinye indawo kumawadi lama-constituency lapho angahlali khona so thina njengebandla sacela iZEC ukuthi ilungisise izinto lezi babhalela incwadi kodwa up to now incwadi yethu ayikaphenduli and njalo nxa sikhangela ngenye into engani isihluphile ikakhulu kuma-council candidates ngoba nxa abanye ade befika bebetshela ku-nomination court ukuthi hhayi ibizo lakho kalikho kuwadi yona le ofuna ukukhankasa khona so besibona ukuthi iningi labantu bethu bacine sebengasangenanga ezama-ward candidates ngoba amabizo abo ade ngekho kodwa isimanga yukuthi esikhathini sonke even laku-voters roll inspection ivinqade bekhangela kuplatform yestar 265 amabizo abo ebephuma kumawodi onaleyo kodwa ku-nomination court kayikasekho so ngento sibili esikhathaza kakhulu yinto esifuna ukubona ukuthi siyaqhubeka njalo sixoxisana neZEC ukuze udaba lolu ole-voters roll lulungisiswe ngoba nxa lungalungisiswanga kutho ukuthi iningi labantu bazayehluleka ukuyavota ngelanga lokhetho njalo i-voters roll kumele iphiwe ama-candidates besibabhalela incwadi sibhalela iZEC incwadi ukuthi ama-candidates ethu kaphiwe i-voters roll njalo lathi njengebandla siyafuna i-national voters roll ukuze siyihluzisise sibone ukuthi ininjani njalo sibone ukuthi lokho kuku-voters roll yikho yini okusemthethweni okuzayenza ukuthi umuntu lo muntu olelungelo lokuvota ayevota ngolanga lekhetho angasoze athole ibizo lakhe selingasekho kumbe selijikelwe ku-polling station ekhatshana kakhulu kulalapha ahlala khona
lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change sizaqhubeka sixoxisana lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba kumaviki alandelayo olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane
Kwezemidlalo lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elecricket ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano omkhulu wamazwe womhlaba. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phambilini komdlalo wangensonto lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona lele Sri Lanka wesigaba seSuper 6 umdlali weqembu leZimbabwe uLuke Jongwe uthe ukudlala besekhaya komncintiswano weInternational Cricket Council Cricket World Cup Qualifier kubafaka esimeni esihle kakhulu ukuba baphumelele.
abalandeli bafana lomdlali wethu wechimilambili ngoba nxa sekungathi akusahambi kuhle abalandeli bethu bayaphakama basiphe amadlabuzane sibe sesilungisa lokho okuyabe kuhambi kuhle kudala umehluko ukuba khona kwabo
iqembu leZimbabwe lemiklomelo yesithupha njalo elingene ngemiklomelo leSri Lanka intathele izindaba ezemidlalo uPresident Midlakama uthi iqembu leZimbabwe lingahlela izivange esimeni esihle ngokunqoba eSri Lanka
amaChevrons nxa inganqoba eSri Lanka kusasa azabe sefezile amaphupho abo ukuthi adlala kuWorld Cup abe zeqedile umsebenzi loba kungasayenzakalanga ngolesibili ngihamba bayinqoba iScotland abeza qualify kuzaba into enhle ngoba badlalela khona ekhaya into ezajabulisa abaningi leyo njalo sebejenzele ukuthi deserve ukuthi baqualify
umdlalo obuphakathi kweqembu leWest Indies leScotland wona uphelele eScotland linqobe ngama wickets ayisikhombisa iqembu leWest Indies leliqale ukuchaya ibhola lathola ama runs alikhulu lamachuma ayithoba mina mbili lanye 181 kwathele eScotland seliphendula lithola ama runs alikhulu lathoba mina mbili lanhlanu 185 for the loss of 3 wickets ngokusenjalo abalandeli bezemidlalo edolobheni lakobulawayo kusasa abazadideka ukuba babukeleni phakathi komdlalo kakhilikithi lowenguqu enkundleni eQueen's Sports Club kuzakuba lomdlalo kakhilikithi phakathi kweZimbabwe leSri Lanka kuthi eBaba Fields kube lomdlalo phakathi kweqembu leCapes United kanye leHighlanders imidlalo yePremier Soccer League iphenduka ngemva kokuba ibike yamiswa ngenyanga kaNhlangula njalo umdlalo weqembu leHighlanders uRay Lunga uthi lokhu sekungaba lesandla ekudlaleni kwabo
adisebenza nzima njalo ngeibreak yajesila adwe advantage kube futhi ube disadvantage njengokuthi ekhulumile ukuthi last games awina so momentum ithathi adiloki khona phansi so it can see permanency momentum but kube futhi ube advantage cause kwesinye isikhathi sokuthi lathi silungisela kade sileka khona
emidlalweni edlalwe namhla kwesigaba seCasilaga Premier Soccer League iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 kanyange leGreen Fuel ngaseluveve iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-2 ka-1 iqembu leFC Platinum linqobele Chicken Inn nge-2 kanya kuthi eleManyika Diamonds lichayele Shesham nge-1 kanya kusasa ngesonto eminye imidlalo izadlalwa ngokulandelayo iqembu leBlack Rhinos lizanikelana leDynamo senkundleni yeBata ngaseGweru iTriangle United izadlala leCranbourne Bullets ngaseGibo ukuthi eleHerentals lizadibana leSimba Bora ngaseMandava ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owembaqanga uSiyabonga Justin Msendo ozibiza njalo ngegama lokuthi iGupta langempela lakwaMsendo lensizwa idabuka eNkabazwe kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ngesingili yayo entshantsha elesihloko esithi iphimbo.
Ngiyadelele kuze lonke igama uSiyabonga Justin wabombano komsendo endaweni yasevungu elwagwelo kwezomculo baqala ngebangisana nensizwa okuthiwa uzamcolo cishe sekuyiminyaka engaphezu ka 4 years sisonke nje mina asengikhetha ukudlala umgcobanyawo ngoba yena egcwele kakhulu kumasikandi asengikhetha ukuthi mina ngishaye umgcobanyawo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuthenga umculo bazowuthola ezinkundleni zokuxhumana egoqela oFacebook, oWhatsApp nakubo YouTube. Ngisazoyifaka emasontweni ambalwa azayo, ngisasebhizi ngakho lokho. Mina ngise South Africa njengamanje, inombolo abazongithola kuyo u-067 695 7371.
Ubachiyela waphamazwi abalandeli?
Kubalandeli bonke emhlabeni ngithi kini ngiyanithanda kakhulu, ngifisa ningisapote. Ngifuna nje uxhaso lwenu, uthenge nje izingoma zami nikwazi ukuyidlala kundawo zonke nje la enijabule khona. Khona eziduduzayo uma ngabe ulahlekelwe umndeni, khona ezimnandi uma ngabe ujabulile. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abalandeli abangithandayo. Ngiyanithanda futhi sizaqhubeka phambili sidlala ingoma. Ngiyabonga kakhulu.
Dona lise ibimbo lako litavulisa bantu okubeke njalo. Dona lise ibimbo lako litavulisa bantu okubeke
Themba ke liukholisile umculo kamculi wethu ocula umdumo oyembaqanga uSiyabonga Justin Msendo, yena ke waziwa njalo ngegama lokuthi iligupta langempela la kwaMsendo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu, njalo wazoba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ukucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamanzi lamadlelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Ngilalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.